Isithole ukuthi ngisukela mhlaka 15 December kuze kube mhlaka 26 December. Kufe abantu abangu-19, kulimaleyo abantu abangu-333, njalo amasindiso aphelileyo yi-1285. Singananzela ngo-2021 sibe le-1,326 ama-road accidents, abantu abafileyo 72, abalimeleyo 337. Izimoto eziningi ezenze ama-accidents ezenzisithina ama-family cars, isezemuli kumbe ama-private cars. And sibone ukuthi abatshayela abaningi nxa beyitshayela laphana bayahamba besenza encroaching onto the lane of oncoming traffic. Abanye bayabehamba bezama ku-overtaker lapho kungafenalanga khona, njalo bangenza njalo sisiba lama-accident. Abantu bayafa, abantu bayalimala. So cela kakhulu abatshayeli ukuthi bayenze lokwana esithi ngesikhiwa i-self introspection, ukuthi nxa behamba emgaqweni akumelanga abantu bayenze isantando, akumelanga abantu bayenze lokwana ukuthi thina over excitement. I-holiday lokho isiyaphambili ide kube mhlaka-1 January. So cela kakhulu abatshayeli ukuthi kumele bachayele ngonanzelelo njalo bazinde impilo emgqaqweni.
Kwini lina eliwenzayo njengamapholisa ukuncedisa abantu ukubana bachayele okule ngqondo emgwaqweni?
Sinama-campaigns esilawo, sisebenza la Trust Safe Council, the Ministry of Transport and Infrastructure Development, labo abanikazi bamabhasi sisebenza lawo futhi ukuthi umuntu wonke kumele akhulume loziwani, umuntu wonke kumele abambane sizinde ama-accident emgwaqweni.
Ama-breathalyzers la elilawo kuleli khefu ayasebenza yini, njalo kulabatshayele selibabambile betshayela benathile utshwala?
Kathesi singakhangela abantu esibathelileyo behamba bedakiwe balutshwane. Njengoba i-holiday isiya phambili, sizabona after mhlaka-1 January 2023 ukuthi kuyabe kuninjani. But kathesi abantu esibabophayo, izimoto ezitholayo kukhanya labantu labanesithina abahamba bezimoto ezemuli ama-private cars yibo ababulale abantu abaningi.
Kulo dlame njalo ezindlini abantu benganatha okudakayo kumbe basebenzisa izidakamizwa ngesikhathi sekhefu balimazane, lo nyaka kumi njani khonokho?
Njengoba ikhefu lisiya phambili, njengokutsho kwani siza linikeza imiko eminingi after mhlaka-1 January 2023, lapho siyabe sikhangela ukuthi ama-domestic violent cases esiwathelileyo ngesikhathi sekhefu yami njani, njalo lama-accident. Lamanye amacala ahlanganisela imeda, i-robbery lokunye siyabe sikhangela ukuthi kuhambe njani, ababophiweyo, abafileyo, abalimeleyo. So sicela ukuthi umuntu ongami kuze kube mhlaka-1 January 2023.
Ukhona yini umbiko ongawupha abantu abalaleleyo kathesi ukubana benze njani, ikakhulu nxa besemgwaqweni?
I-problem esilayo nxa abantu behamba bezimoto emgwaqweni, abantu baphonga ukuthatha izinto besenzele khona esithi taking things for granted. Abanye bayabetshayela ngendlela yenesithina reckless driving. So sicela kakhulu ukuthi abatshayeli balama-license. Umuntu ole-license kumele atshayele ngendlela ephezulu, ngendlela eyenza ukuthi kube le-road safety. Hatshi ukuthi umuntu uyatshayela etshayela laphana uyalimaza abantu, uyabulala abantu. Uyabona imoto ehamba nje ngaloko esikutholileyo one, okutshwali umuntu uyabe etshayela imoto yakhe esephuma emgqaqweni uyatshaya abantu abahamba ngenyawo, yo utshaya abantu abangu-7, kwase kwafaka abantu abangu-2, watshaya jalinye imota wafa umuntu oyi-1. So uyabona ukuthi abatshayeli kumele batshintshe indlela abatshayela ngayo emgqaqweni.